Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 kuzivandlela 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Job Sikala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Owake wamela izengeza West edale lephalamende elilunga le-CCC uMnumzana Job Sikala, obesevalelwe okweminyaka phose emibili, uze wakhululwa umthethwandaba kamanje namuhla.
Isakhiwo sakoBulawayo sivuke siluhlaza siyiblue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngoba ungananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla le-CCC last year ngo-August. Wonke umuntu wayegqoke isudu eyiblue.
Amahhofisi ebandla le-CCC oBulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandlaleli abasekela uMnumzana Nelson Chamisa asanda ukulichiya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo lokunikeza abantu umuthi we-vaccination yokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owake wamela izengeza West edale lephalamende elilunga le-CCC uMnumzana Job Sikala obesevalelwe okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamantshi namuhla. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba umantshi ebeke eceleni isigwebo sakhe sokuthi abhike okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwakhe lecala lokutshotshozela ukudlakela endawonye lomunye wakhe uMnumzana Godfrey Sithole owayemela iChitungwiza. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula isinqumo sakhe namuhla emini, umantshi uNkosikazi Tafatswa Miti uthe uSikhala lo Sithole bazaphika okweminyaka emibili, kodwa uphange wabeka isigwebo lesi eceleni ngoba esithi uSikhala usehlala isikhathi eside evalelwe eChikurubhi Maximum Prison lanxa nje ebengakatholakali elecala. Ngokunjalo uthe ababili laba kumele bakhululwe, kodwa uxwayise uSikhala ukuthi akumelanga edale icala elifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Lokho kutsho ukuba uSikhala uzaphuma eChikurubhi esesiya ngekhaya namuhla kumbe kusasa ekuseni ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili, 1 year 8 months. USikhala lo Sithole babotshwe ngomnyaka ka-2022 besethezwa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo uNkosikazi Mo Blessing Ali lilunga leZANU-PF uPius Jamba eNyatsime. Batholakale belecala leli ngeviki edluleyo. Elinye lamagqwetha kaSikhala uMnumzana Harrison Nkomo uchasise okunengi.
Job Sikhala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Uphiwe isigwebo seminyaka emibili, kodwa siphinde sesulwa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kuthiwa kakumelanga enze elinye icala lokutshotshozela udlakela. Lokhu kutsho ukuba usekhululiwe. Lolu yilo lodwa udaba olube lusenza ukuba ehlale ejele.
Unkomo uthe ukuvalelwa kwaSikhala okwesikhathi sonke lesi encitshwa ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso i-bail yinto embi kakhulu esithi abachuchisi bamethisa icala elingekhoyo. Uthela nxa uSikhala esekhululwe bazaphikisa ukutholakala kwakhe elicala kanye lesigwebo asethesiweyo lanxa nje sibekwe eceleni. Phandle komthethwandaba kamantshe Rotenro kugcwele abantu behlabela bejabulela ukukhululwa kukaSikhala. Omunye wabo ngumnumzana Comfort Nceku yenkosi Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement.
Ngiyajabula usephumile kodwa sisamile ukuthi ekuqaleni Job Scala wangamelanga bephakathi, wangamelanga bevalile ngoba emela abantu abahluphekayo, emela abantu beZimbabwe. UJob sisebenzisa amaZimbabweans, uyomela amaZimbabweans wonke. Njalo njengeJob Scala Solidarity Fire Movement. Simele phambili ukuthi ezethole iAquitown njengoba ummeli wakhe uHarrison Nkomo ikhulumile ukubana asikami iAquitown.
Wacubungulezo umbusazwe ekubandla le People's Unity Party PAP umnumzana Hepet Jamuka uthi kukhona okunuka santungwana ngendlela uSikhala akhulwe ngayo ngesikhathi kule ngxabangxoza ebandleni le-CCC.
Siyathaba but ukuthaba kwethu siyabonga uNkulunkulu ukuthi uJob Scala ubuye ephila. Kodwa thina njengema-politicians siyathi thina iZANU-PF yayingasena sidingo sokugcina uJob Scala enkantolo ngoba seyiqedile i-project yayo yokusebenzisa uChabangu. Ngoba uChabangu udestroyile i-CCC, waxotsha nama-MPs, waxotsha nama-councillors, waxotsha abantu abanenge abavuthelwe nabantu.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukusebenza kuhle kwemthethwandaba yeZimbabwe.
Hayi, indaba yokuthi iZANU-PF iya interfere enkantolo, hayi, asondaba ebambekayo, asondaba eziqiniso. Ngamanga nje atshona ephekwa yilaba abamabadlaphikisayo. Okumangalisayo ukuthi nxa belohlupho bagijimela enkantolo. Nxa inkantolo zingakhipha izinqumo ezivumelana lalokho bona abakufunayo, abakhulumi ngeZANU-PF. Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa iZANU-PF ethe hayi, lokho nje ebandla leZANU-PF sikujwayele, asonto esingatshona siziginqisa ngayo. Kumbe
lanxa esekhulile uSikhala usesele lamanye amacala agoqela elokuthi wakhuluma amanga enkundleni yeFacebook kanye lokutshotshozela uDlakela endawonye lowaye ngisodolobho wesitungwiza umnumzana Love Momayikho. Uzaphenduka emthethwandaba mhlaka 7 Hlolanja ngenyanga ezayo esethoniswa esuka ngekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ekhankasela ukulwisana lokungathembeki emhlabeni jikelele e-Transparency International lamhla luveza ukuthi eZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe omhlaba agcwele inkohlakalo, i-corruption, kanti njalo yilo elikhokhelayo emhlubulweni wezansi ye-Afrika. Impumela yophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index olwenziwa inhlanganiso leminyaka yonke iveza ukuthi iZimbabwe ithole imiklomelo engamachumi amabili lane 24 points phakathi kwemiklomelo elikhulu, okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile. Ngomnyaka ka-2022 iZimbabwe yathola imiklomelo engamachumi amabili lantathu, okutsho ukuthi kube lobubelo bomklomelo owodwa nje kuphela. Afrika yonke amazwe angalankohlakalo kumbe alenkohlakalo endutshwana ebalisa eleSeychelles, Cape Verde kanye leBotswana, kuthi lawo alenkohlakalo iningi kakhulu abalisa iSomalia, eyiyo esemsileni, South Sudan kanye leEquatorial Guinea. Emhlabeni jikelele amazwe angalankohlakalo ahamba phambili agoqela eleDenmark, Finland leNew Zealand. Ekhuluma emkhosini wokwethula loluphenyo eHarare, umtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi abambane ekulwisaneni lemisebenzi yenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locobungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuconjwa kwamahhofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwamlanzi obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye
uxolo. Sesizalithulela ke udaba lwe-corruption lapho uNtungameli Nkomo axoxa lo mnumzana Efidlela Ncube.
Izinga le corruption liphezulu kakhulu elizweni. Le report ifanele ihluphe u president o vice president bobabili, ama minister wonke, cabinet yonke, parliament yonke, o judge bonke. Ihluphe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ngokuba phela nxa kukhulunywa ngenkohlakalo i-corruption kukhulunywa ngemali yabantu beZimbabwe, kukhulunywa ngemali yami lawe okuthiwa iyebiwa kulokuthi iye esikolo iyefundisa abantwana, ithenge izitulo, ithenge okokufundisa, ibhadala amatisha amanesi, ithenge imithi, ithenge konke okudingakalayo, yakhe imigwaqo, ivuse ilizwe lime, kudaleke imisebenzi, abantu babe lempilo enhle. Leyo mali iya emaphokethini ezikhwameni zabalutshwane. Lokho kufanele kusihluphe kakhulu, lokho kufanele kusethuse kakhulu, ikakhulu ngokuba kwenzeka umnyaka lomnyaka, kuyakhulunywa kakwenziwa lutho ngakho. Lokho beqhubeke njalo abantu beseba, betshontsha, bethatha konke okwabantwana lekusasa yelizwe. Ngakho ke lokho kuyadingeka ukuthi kube yinto esenzekini yezepolitiki, besenzekini yengxoxo lezemfundo, lakho konke ukuthi abantu beZimbabwe lokho abasoze bakwamukele. Kodwa kwamanje sibonakala we are corruption tolerant, siyayamukela inkohlakalo. Nxa sesivota kasikucabanga ukuthi kumele sisuse inkohlakalo sifake ukuhlanzeka embusweni.
Sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende unkosikazi Matanda Moyo esithi bakhangelele ukuthathela abantu imali abayithole ngenkohlakalo lonyaka engena ku-$1 billion. Ungathini ngaleyo mizamo?
Imizamo mihle kakhulu kodwa iphansi. Imali lezo abazitholayo ziphansi kakhulu. Leli lizwe lilahlekelwa yizigidigidi ezesabekayo, amabhiliyoni ngomnyaka. Okutsho khona ukuthi nxa ukhuluma ngamamiliyoni ambalwa owatholileyo, uthole okuncane kakhulu. Kababe lenjongo enkulu kulale, kabakhangelele phezu kwentaba, bengesaba abantu, balanda izikhulu ezikubhizinesi, ezikupolitiki, yizo ezijontshela abantu inkalakatha zezimali. Kayibuye imali ebantwini, njalo nxa iphenduka, kayingaphenduki ibuyele njalo ezikhwameni zabalutshwane, isuke kulo iye kulwana, hayi, kumele ithathwe yonke iyesebenzela abantu beZimbabwe. Kuthi ukuthi imali etholakeleyo ke okuthiwa ngama-proceeds e-corruption itholakele, sizafundisa abantwana mahala, siza kwenza ukuthi omama baye ezibhedlela bayekhululeka mahala. Zonke lezo zinto kumele zicace ukuthi imali etholakalayo isebenzeni, isebenza njani. Kanti ke sesencane kakhulu le mizamo, iphansi kakhulu. Yebo, kambe siyayamukela imizamo, kodwa ayiphansi kakhulu imizamo, kayiye phezulu kulalokho.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Amahofisi ebandla le-CCC kobulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leli abasekela umnumzana Nelson Chamisa, yena osanda ukuchiya leli bandla. Amahofisi la abependwe ngombala olithanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli, umnumzana Promise Mkhwamlanzi, obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye icele le-CCC. Sixoxe lo mnumzana Phasho Sibanda owaxotshiswa nguChabangu edale lePhalamende.
Isakhiwo sakobulawayo sivuke siluhlaza, siyi-blue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngoba ungananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla le-CCC last year ngo-August, wonke umuntu wayegqoke isudu ne-A-blue zikamongameli. So asonto enkulu kakhulu nje ukuthi kufanana lokuthi abantu bevule besithi club useya ilendazi isipendwe yabamnyama, kusasivuke yapendwa yabamhlophe, ngamakhalazi angikhona nje.
Umnumzana Charles Phiri osekela uChamisa kukhanya ekwamukela okwenzakalayo, njalo esithi umkhokheli wakhe wenze kahle ukusuka kubandlaleli.
But mina ntabile ngendlela yenzwa nguChamisa kule direction, iyakwazi into ayenzayo ngoba iparty has been hijacked So he has nothing to do. Kumele achiye obe-CCC. We want him as the president.
UMnumzana Alfred Zirutwe, isikhulumeli secele le-CCC, elikhokhelwa nguChabangu uthi, sebemangalele emthethwandaba abantu abacombe isakhiwo sabo ngombala oluhlaza owesibhakabhaka.
Esikubona kusenzakala ema-ofisini kuyamangalisa ngoba i-CCC is in occupation of that place. So umuntu kasozivukele ethathe indawo efaka ipenda yakhe edizinge yakhe ebazidlalela nje. I think bavuke nje beswele indawo yokubalapha akade bengatshona khona. Basebesita sambeni siyetshona ngale ma-ofisini we-CCC sidingene ipenda. So hayi lokho kusazobanjwa ngumthetho and basazophuma begijima lapha.
UMnumzana Dagas Monzora, umkhokheli we-MDCT, laye udla amalahle esithi isakhiwo lesi ngesebandla lakhe, ngakho-ke akumelanga sibangwe ngabakubandla le-CCC. Isakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Benny Moyo, laye uveza umbono wakhe ngokwenzakalayo kubandla le-CCC.
Ukuthi building e-CCC iyikhala ebomvuku, e-yellow, e-blue, ayilani lathi. Ngokwabo ezomba ngazwe ukucubungula nokudebate. Thina okusihluphayo esiconcerned ngakho i-service delivery esizayithola kuma-councillors lama-MPs, kungakhathalekile ukuthi ngawa liphi bandla.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Maluba Mhlaba usola okwenzakala ku-CCC lenyathelo lokucomba amahhofisi esiba yisibhakabhaka.
UChamisa is one of the worst politicians, is very, very dangerous. Ngoba into ayifunayo yena ukuthi into zonke zivele ngaye. Is a serious dictator, this young man. Okokuthi I'm sorry, angimfiseli mina lokuthi awuthathe umbuso weZimbabwe ngoba uyingozi. Kathe sinxa esetshintsha ipenda yema office awe CCC ewafaka ku blue, usesitshela ukuthi kathe sebesenza izinto ze dynamos.
Kukhanya sekulamacele amaningi awe CCC agoqela okukhanya engani likhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, umnumzana James Timba lomkhwananzi. Lokhu kulandela ukuchiwa kwebandla leli nguChamisa onakho ukusungula elitsha. Uncube usanda kukhokhela umhlangano omkhulu owe-CCC lapho obekuhlolisiswa isimo sebandla leli. Kukhethwe izinqumo ezimbalwa emhlanganweni lo okugoqela ukuba bonke abakhethwa okusemthethweni kumele bahlale ezikhundleni zabo. Kwelinye icele bathi ibandla leli kumele likhokhelwe nguThimba. UChamisa laye ulakho ukusungula elakhe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo olokunikeza abantu umuthi we-vaccination eyokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera endaweni zelizwe lapho osumemetheke khona. Ugatsha lolu luthi lulobufakazi bokuthi inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni selisedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 376, njalo usubulele abangamachumi ayisikhombisa lanye i-71. Ukuze sizwe ukuba abantu bengavikela njani umkhuhlane lo, sixoxe lomongi uMnumzana Anthony Majongosi osebenza esibhedlela koBulawayo lapho okubikwa awukasabalali kangako.
KweBulawayo siyaqalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona, but akungabe nabantu abaningi banawo umkhuhlane lo. But siyaqalisa ukubona because umkhuhlane wesifudo siyawona then kulamatesti ayayenzwa ukuthi sibone ukuthi ikholera yini. Hayi, khathesi siyabona ukuthi vele ikholera seyingenile koBulawayo, kodwa ingaba yiningi iyaqalisa. Kuyafulekekala ukuthi vele umuntu a-isolate. Siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi bangahlangana nabanye le ndawo yokuthi umkhuhlane lowo uyatholelana. So siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi vele sibakhangele, sikhwanise ukuthi sibanike i-check treatment yabo konapho.
Abantu bengabona njani ukuthi sebe lomkhuhlane wekolera?
Umkhuhlane wekolera iyakwanisa ukubona umkhudo lowo, diarrhea leyana umkhudo wakhona. Ila manzi, kodwa amanzi lawa ayayenza kumbe kube rice, like i-rice, water receipt, i-rice water receipt 2. Yo amanzi akhona ayafuma. Yeye yasitshengisa ukuthi leyi ikholera.
Kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane?
Ukuthi abantu bahlanzeke, bageze izandla, bangahamba izimbuzi, ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle. Ukudla, badle ukudla kuyagudumala, nokuthi okuqandayo, kodwa ukuthi ifuna ukuthi izibi bazilahle endaweni yazo, ukuthi isihlaba sikathekile, nokuthi balahle izibi endaweni yonke yonke, kodwa futhi sifuna amaveji kubili bayagezise ukuthi bayadla, kodwa la manzi kunatha, siyabona lapha kubulawa vele amanzi ethu vele ayasuka, ayahamba. So amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana, ukuthi ayakwenza ukuthi avalike. Amanzi abo bayabhoyila ukuthi ibulale igcikwane lemkhuhlane wekholera.
Liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane?
Hayi, kathethi ihulumende anti umkhuhlane uyaqalisa, but siyabona iyazama sibili ukuthi incedise, ukuthi vele sibe ne-treatment lemuthi. Kodwa kathesi vele siyahamba siyinika abantu amawutada, sithi amawutagade ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini, ukuthi amanzi ahlambukile, ukuthi abe clean, abulale igcikwane leli lekholera. So amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise, sithi iwutagade. La maphilisi lawana futhi ayafakwa amanzi, siyanika akhona. So vele ihulumende vele iyazama khonoko.
Lo ngumnumzana Anthony Majongosi, umongi obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abasakhulayo sebeveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo esithethwe ngobe ngumkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa, obike ngeviki edluleyo ukuthi usetshiye ibandla leli ngoba isithi selingenwe impehlane. Abanye babasakhulayo laba balisekela leli nyathelo likamnumzana Chamisa, kodwa abanye bayamsola besithi ukhanya esephelelwe ngamacebo kwezombusazwe. Okuningi sikuphiwa nguTobias Mudzingwa eseHarare.
Omunye wabasekela inyathelo elithethwe nguChamisa ngumnumzana Eric Gono osakhulayo wakoBulawayo.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengentsha simsekele, sithiyeke labo abafuna ukudlala ngempilo zabantu, siye malapho okule direction khona, okule order khona, okule sifiso sokuthi wonke umuntu aphile kamnandi kuleli. So siyabonga advocate Nelson Chamisa ngokumuva by example ukuthi into nxa isivele isibolile, ayisadliwa, isiyingcekeza. So sitshiyile ke ingcekeza, sesisiyaqala kabutsha ibandla elizakhulula usapho lezimbabwe.
Kodwa umnumzana Addington Mpofu osakhulayo osekela ibandla leZanu PF uthi okwenziwe nguChamisa akusoze kuguqule lutho empilweni zabontanga.
Ukuresigna kwakhe akutshintshi lutho ezimpilweni zabantu, kutshintsha empilweni zabantu abamlandelayo, ngoba kubachiya bedidekile. And I think kubachiya besimweni sokuthi labo bezivuze ukuthi kahle kahle siyangaphi nxa silandela lokho. So I think it just gives the minority people that follow him time to think and time to see ukuthi lapha ukule direction kunga, which is the Revolutionary Party.
Usaziso sokuchiya iCCC asilobe enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook leX, uChamisa uthi ibandla leli selingenwe imphehlane efakwe iZanu PF. Kodwa osakhulayo waseBaitbridge unkosikazi Mthandeni Mlilo uthi uligwala uChamisa ngoba usezingenise emlindini lapho iZanu PF kade imfuna khona.
Mina angithakazeleli leli nyathelo elathathwa nguChamisa, ngoba watshengisa umhlaba wonke ukuthi usasemncane kwezombusazwe. Kodwa njengomuntu owasebenza lo muyi umnumzana uTrankraye, kumele abekwazi ukuthi abeZanu PF bayenza konke okusemandleni abo ukuthi babusi. Kwakumele alwisane labo okuzwayo, hathi ukuchiya ibandla emoyeni. okufana nje lokuthi watshela abezami ukuthi zintshantshu kwezombuswazi.
Isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC, unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu, uthi uChamisa ubagcobise ibhanana abasakhulayo.
Abantu abatsha bebekhangelele kuye, becabanga ukuthi nguye ozobafikisa lapho abafuna ukuya khona, njengoba la engumuntu omutsha uzabazwa ngcono. Kuthiya abantu abatsha be-confused, kuba yenza beluze ihope. Bagcina basitshela ukuthi kutsho ukuthi vele this is not even worth it, and kutsho ukuthi we'll never attend this.
Ocubungula indaba zabatsha ezimele njalo esebenzela kwele South Africa, uMnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi ilizwe lifuna inkokheli engaqhakathekisi ukuhlala ezikhundleni kuphela.
Ungakhangela njengaphesheya kwamakhelwane labantu abanjengo Julius Malema. Uyatsho ke uMalema ukuthi yena akalandaba lokuhlala esihlalweni. Akufuna ukwenza ukuthi akhangele izinto ezingabanjwa kuhle elizweni. Abe nguye okhalela umphakathi ukuthi ngabe izinto zenzwa ngalolu hlobo. Yibo ubukhokheli esibudingayo ukuthi ama-opposition parties angajulisi kakhulu ukuhlala esihlalweni, kodwa asize abantu, abe yiwo akhulumela abantu ukuthi hayi, into lezi kazibanjwanga kahle. Bangakhangela isihlalo kakhulu, bakhangele impila kahle yabantu.
Kusukisela uChamisa ebika ukuthi kaselani le-CCC ngolwesine olwedluleyo, bakhona sebethethe inyathelo linye bamlandela ukuphuma kuleli bandla, abagoqela owake waba isikhulumeli saleli bandla, unkosikazi Fatsai Maere. Kodwa lapho iStudio 7 ikhuluma labanye abakubandlaleli, ikakhulu labo abangamalunga edale lephalamende labakumakhansili, bebengacaci ukuthi bayisima kanjani, bekhetha ukuthi bamelele ukuzwa kuye inyathelo azalithatha isiya phambili. Abanye abasakhulayo yibo abathi sebethukuthele njalo abasazilandeli indaba zombusazwe, ngoba abakhokheli bamabandla baqakathekisa ukusutha kwabo bengananki ubunzima obubhekane loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingutobias Mudzingwa.
Yebo ke, kusenjalo kusigaba sezenotho lamuhla sixoxa lo nkosikazi Debra Mokasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ngokwenziwa ngabathenga bethengisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Lama trainings amaningi esiwayenzayo sincedisana le-informal sector, sinanzelela ukuthi njengoba nayo sebebaningi emgwaqweni, so silama trainings okuthi how to run their businesses, how to make sure ukuthi ama-business abo aba conducive kwabanye abantu. Lakhona lokhu ukuthi silama value chain lokuzeni esiwayenzayo, like ukuthi nxa usulamatamatisi akho amaningi, you can change instead of selling amatamatisi, sungayenza maybe automato puree, automato drink juice, whatever. So silokuyivaluate esikwenzayo to compete labanye ama vendors. So wethu sancedisa ngakhona lokhu ukuthi kabayenze njalo, futhi siyenza le production. Ufinde ukuthi abaningi bayagijima besiyahoda kubo Botswana, kubo South Africa. Thina sithi kasenzenini khonapha ama-detergents ethu, asenzeni khonapha ama-flow polish, senzeni lokhu. So ama-members ethu sebafundisa imisebenzi yezandla ukuthi bezenzele, then besebefaka ku-market.
Bengazi bekwenze khonokho, nkosikazi Mkhaza. Siyabona ukuthi umnotho welizwe uphose uguqe ngamadolo. Pho baphuma njani kulokho?
Siyananzelela ukuthi umkhonomi wethu njengobani usesho ukuthi uphose uguqe ngamadolo, mina ngitsho ukuthi uphose nginti vele ulibhazalele. So nxa ubhazalele njalo, siyenzela khona lokhu ukuthi khona lokhu bephila abantu benkosi nakhona lokho okuncane. So ufind ukuthi bayapheka bekuphakeje, and nxa bekuphakeje futhi sinanzelela ukuthi lezi mali zokuthi behambesazi ngaphi ngaphi usabadurela. So sisathengisa, sisazithengiselana, sithengiselana khonapha sibona ukuthi kungayenza njani. Njalo njengoba nayo uhulumende wethu sowavula lokungama-small grocery shops, so i-advantage yona leyo ukuthi uza kuthola i-tuck shop yakho.
Lo-ke ngunkosikazi Debra Mokasa, umqoqi wenhlelo zokuthuthukisa inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection. Uthabo Kancube uxoxa labasakhulayo ngengxabangxozayo yokuchiya isikhundla kukamnumzana Chamisa. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.